Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu umhla ka 24 Mabasa 2020 ngupraxedis Jeremiah. Yendabeni zethu lamhlanje. Imibiko emibili yethu lwelugatsha lwezempilakahle iveza inombolo yezimbili lenani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19. Owakuqala uphume izolo ubusithi lingamashumi amabili lathoba munemunye 29, kodwa ke omunye ophume namhlanje ubusithi lingamashumi athoba munembili 28. Indwendwe ziqhubekela phambili emabhanga emadolobheni amaningi elizwe ngesikhathi eleZimbabwe liphansi kweziqondiso zikahulumende zokulaya abantu ukuthi bahlale emakhaya eze-lockdown.
Incwadi yami yomsebenzi uyancedile uthi ngidlule ngaphuma kuma-roadblock. So ngahamba ebhenki laphana ngaphiwa inamba, kodwa imali ngize ngayithola ngabo-12 emini and ngaphiwa ukuphela $100. Kunzima ukutholakala kwe-cash these days.
Kuwoza Friday lamhlanje silabaculi abathathu abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele South Africa asebethule ingoma ezixwayisa uZulu ngegciwane le-coronavirus.
Ngifuna ukubafaka ethembeni lokuthi hayi nje konke okwenzakalayo ngaphansi kukaThixo kuzodlula. Okwethu esingakwenza asiqinene emthandazweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Imibiko emibili ethulwe lugatsha lwezempilakahle iveza inombolo ezimbili lenani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19. Owakuqala uphume izolo ubusithi lingamashumi amabili lathoba munemunye 29, omunye ophume namhlanje usithi lingamashumi athoba munembili 28. Asebebulewe ngumkhuhlane lo, lokhu bebani? Kuthi ke emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi esezisondela kwezintathu 2,736,979. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ile nkulungwane phosi ezingamakhulu athoba munemunye 870,468. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane phosi ezingamakhulu amabili 192,019 asebebulewe yi-COVID-19. Kuthi ke emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane phosi amashumi amathathu 27,852 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus. Kuthi ke isibulele abazinkulungwane lamakhulu edlula kancane amathathu i-1,303 ezwekazi le-Afrika. Kuthi asebesinde kuyo sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa lengxenye 7,633.
Umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo olwisana kakhulu lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Indwendwe ziqhubekela phambili emabhanga emadolobheni amaningi elizwe ngesikhathi eleZimbabwe liphansi kweziqondiso zikahulumende zokulaya abantu ukuthi bahlale emakhaya njalo bengabuthani, balondoloze ukungasondelani duzane laduzane i-social distancing ku-lockdown. Lokhu kungemva kokuba uhulumende evumele amabhanga ukubana avule okwensuku ezintathu ngeviki. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu kobulawayo uthi kumele indawo ezinikeza imali zibe ningi ukuze bengahlali isikhathi eside beyilayinele, ngoba kuyingozi ukuthi abantu batshone beseduzane laduzane kangako okungabangela ukuthelelwana lula kwemkhuhlane we-COVID-19. Laloba abavunyelwa ukungena edolobheni kungabasebenza endaweni ezimqoka kuphela, kodwa inani labantu abatholakala besemabhanga liningi kakhulu. Unkosikazi Gugulethu Nyoni ongumongikazi uchaza ukuba wenelise kanjani ukungena edolobheni ukuze athole imali.
Mina ibhenki yami namhla ibivulile esinivukele khona ekuseni kakhulu sibili ukuze nze nithole inamba. Incwadi yami yomsebenzi uyancedile uthi ngidlule ngaphuma kuma roadblock. So ngahamba ebhenki laphana ngaphiwa inamba. Kodwa imali ngize ngayithola ngabo 12 emini and ngaphiwa ukuphela $100. Kunzima ukutholakala kwe-cash these days, kodwa ezinye izinto vele phandle sesizithenga lapha bayefuna i-cash ukuphela. Avele abancenye ngazuzu ukuthi ngile ikho-cash bayebengayithathi bawutsho ukuthi bafuna i-cash uphela and ayezithengekayo nge-cash. So vele sesi-forced ukuthi siyidinge i-cash phansi phezulu, kodwa vele itholakala nzima.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo unkosikazi Alice Bebe uthi uhambe amalombolombo ukuze afike edolobheni edinga imali.
Yabona i-lockdown le iyasisiza for ukuvukela umkhuhlane, kodwa kwezinye izinto isithwalisa nzima. Njengamanje okwanamhlanje ngivukele ebhenki ngisiyadinga i-cash, ngehlisiwe endleleni ngendawo zokuthi bathi ezinye izizathu zethu azizwakali. Ngayenza okokuqumelela ngenyawo ukuze ngifike ebhenki. Ngithe ngifika ebhenki isikhathi sabavala ngaso sesitshayile, abaphiwa amanamba sebekwanile. Ngiphatheke kabi ngoba ngiphendukile, sokumele umvulo ngivukele futhi e-town siyadinga i-cash ngoba kulezinye izinto ezifuna i-cash vele.
Unkosazana Kelly Mthethwa othunyezelwe imali evela kwele South Africa uthi abantu abanaki ukuba behlukane uma bekundwendwe zemali.
Besithunyezelwe imali komkuru, so sahamba ngebhasi. Sithe sisebhasini bathi bakufubona imeseji le evela komkuru yokuthi imali ingenile ukuze basivumele siyoyithatha leyo mali. Sithe masifika ngale sathola iline yangikhona inde, abamaintaini i-social distance futhi and baqala ngokuthatha abantu abadala bebafaka phambili. Ma ungaphuzi yathola sokuphiwa amanumber, sokumele ubuvuyela mthokotsho ekuseni ukuze la uthole inamba.
Umnumzana Silas Khumalo isakhamuzi sakobulawayo uthi sedelile ukuyadinga imali ebhanga ngoba engela siqiniseko sokufika kuhle edolobheni.
Indaba ye-cash inzima kakhulu ngoba sinje siku-lockdown. Awungeke asingeke senze ama-piece job, asihambe emsebenzini, asenze anything sithona sendlini. So ukuthi uze uthole i-cash kunzima kakhulu. Loba nxa usithi ugaye ukuthi uhambe edinga i-cash e-bank, njengoba ungakwazi ukuthi uzafika kahle kahle ethawni ngoba kulama roadblocks amaningi. Namapolisa namasosha ubuza ukuthi wena uyangaphi, wena uyangamunye ngamunye. So hayi, mina ngahle ngathi kubona ukuthi ngcono ukuthi ngizihlalele. So hayi, i-cash kahle kahle ngisayibamba.
Ingcwethi zezempilakahle zithi lanxa uhulumende enze kuhle ukuvumela abamabhanga ukuvula insuku ezintathu, leli nyathelo lakhe lilakho ukudala umonakalo nxa engasathathanga amanye amanyathelo okuvimba ukuminyezelana lokuma kundwendwe zokudinga imali okwesikhathi eside. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zemalokishini aweHarare zikhala ngokuthi uhulumende lekansili kumele azitholise amanzi aphuma empompini kabili ngeviki. Abaningi babonakala bentula emigwaqweni besiyadinga amanzi, bebanjwa ngamandla ukwephula iziqondiso zohlelo lukahulumende lokubalisa uhamba-hamba behlale engasemakhaya eze-lockdown njengendlela yokuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ngeviki ephelileyo idayi laphezulu le-High Court lethule isinqomo sokuthi ikhansili kumele itholise uzulu amanzi eneleyo ngesikhathi se-lockdown. Kodwa namhlanje amalokishi amaningi kawala manzi aphuma empompini ngesikhathi uzulu ezama ukulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umnumzana Reward Sibindi sakamuzi semzini we-Warren Park eHarare uthi lolu dubo solubangela ukuthi abantu baminyezelane emizileni kungalandela iziqondiso zokungasondelani duze laduze i-social distancing.
Amanzi e-Warren Park ayahlupha, empompini kasaphumi. Singathi siya ezibhoraneni, izibhorane zikhona e-Warren Park zilutshwane, azeneli ukuthi zikwanise ukunika abantu bonke abahlala e-Warren Park amanzi. Sisuka sithatha isikhathi eside silayinele amanzi sikuma-queue ngkhona ukwenza kube nzima ukuthi si-exercise i-social distancing ngoba sabe sifuna amanzi ukuthi siphekele ukuthi sigeze.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Harare Metropolitan Residents Forum, HAMREF, Umnumzana Mavela Sikhumalo uthi udubo lwamanzi kumele lulungisiswe ngokuphangisa.
Njenge Harare Metropolitan Residents Forum, siyabona ukuthi kuqakathekile ukuze umunisipala anikeze amanzi ezindlini zabantu nsuku zonke. Lokhu kuyanceda kakhulu ukuze abantu bakwanise ukusihlala ezindlini zabo bengaphumi phandle besiya kuzibholani lokunye ezinye indawo lapha abathola khona amanzi okusebenzisa ezindlini, lamanzi okunatha, okupheka. Njalo kuqakathekile ukuze umunisipala anikeze abantu amanzi ezindlini ukuze bakwanise ukumaintaina i-hygiene begeza izandla zabo.
Lokhu kusekelwe ngumhleli wenhlanganiso ye-Community Water Alliance, yena othi lolu ludubo olusinda ukuselakala kwamanzi kuphazamisa omama abayiwo abatshona bedinga amanzi besengozini yokuthola lomkhuhlane.
There is need for the local authority and government to ensure that people have got access to water at the tap.
Kumele ukuthi uhulumende abone ukuba abantu balamanzi endlini. Kunzima ukuba abantu bageze izandla. Kuqakathekile ukuba abantu bahlale ezindlini.
Kodwa isikhulumeli se-council uMnumzana Michael Chideme uthi i-council izimisele ukupha abantu amanzi, kodwa udubo abalalo imali yemithi.
Council is committed to providing water to its residents.
Council izimisele ukupha uZulu amanzi. Okwamanje kasenelisi ukunika abantu amanzi ngoba kasila mithi yamanzi. Singathola limit sizenelisa ukubapha amanzi. Sikhuthaza uZulu ukubhadala amanzi ukuze sithenge
limithi.
Umkhuhlane we-coronavirus usuhlasele abantu abangamajuma amabili lathoba munembili 29 eZimbabwe, wabulala abane 4. Uhulumende ekhuthaza abantu ukuhlala ezindlini njengendlela yokuvimba ukuthelelwana leli gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa ke zihlobo, likhumbule ukubana ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuba lingene kulolu hlelo ngocingo njengoba sisebenzela emizini yethu. Izakhamizi zesigaba seMathebeleland South zithi ziphilela evalweni lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Kulandela imbiko ethi abagcinwe esikolo sePlumtree High School baphiwe amajaza abakhwenyana amakhondomu agcwele amabhokisi amane bawachaya wawaphutsha ngosuku olulodwa. Abantu laba ngabasuswa kwele Botswana, kumele bahlale esikolo sePlumtree High School okwamalanga amashumi amabili lanye ukuze bengamemethekisi igciwane le-coronavirus nxa belalo. Lokhu kudale ukubana izakhamizi zicabangele ukuthi abantu laba bengaba befohla ebusuku besiya emacansini lezakhamizi, kumbe kungaba kulezakhamizi ezifohla zingene esikolo lesi ziye emacansini labantu laba. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesakhamuzi sePlumtree, uMnumzana Solani Moyo, ongumgcini sihlalo webandla leMDC Alliance.
Asizwa kahle thina kakhulu lapha eZimbabwe ukuthi kathi vele kuhamba njani. Ngoba ngendlela ukuthi akula update silo isizwe ukuthiwa khona hayi khona omunye ositshonile andngayo sikhangela kakhulu asi akula ukutestwa ebantwini njengamanye amazwe ukuthi bawazi ukusindana engaka sokunabantu abangaka nje abantu kakhulu ngasinanzelela lempuphu lapha ezikhona abantu bayagcwala vele ngathi sithembele nje uNkulunkulu kuphela ngoba ukuthilelana kwalo mkhuhlane kungaba yini.
Bakhona yini esigabeni elike lezi ukuthi babanjwe imalaria le isizwa kuthiwa layo sincedisana le-COVID-19?
Esigabeni imalaria ibe ngathi sikuzwela kubogwanda South yasebhedbridge ukuthi kunabantu asebebambe imalaria. So nami ngomunye wakhona ebengisiyona ukuthi ngi-Saturday ngizake mbhode around nje ngibone ukuthi kwenzakalaki most ngoba ngiseplant okwanamhlanje ibengisitshela ukuthi ngizake mbhode nje ngizwisise ukuthi ukuhamba njani. ngiphinde ngihlole nabantu laba ababuyile futhi from Botswana.
Khona ukuthi imalaria imalaria uqobo kumbe kungaba kuyiyo iCovid le selike lakuzwa yini kumbe abezempilo bathi hayi ayiso COVID-19 le imalaria.
Engakutsho baba Gandhi ukuthi uyazi sihleli sisevalweni ngokubana bathi malaria asikwazi between malaria nalowo mkhuhlane okhona ngoba ezempilo kazichasisi kahle bathi malaria ikhona emhlukulweni wethu lwe-Mat-South kubuya kumasingo kodwa abantu baya yizinto zokuthi bathi sokuyisikhathi kuqalile abantu bagula bathiwa amakhanda bese besithi khona hhayi malaria kodwa-ke nxa sinazelela futhi nalowo mkhuhlane asitholi ingcazela kahle ukuthi bona bakutsho ngani ngoba laba bantu laba kasiboni bethekwa sibile ukuthi sibekwazi ukuthi ngaba yi-COVID-19 kumbe ngabe yimalaria bona basitshela ukuthi hhayi yimalaria. So iqiniso elihle ukuthi akula muntu oyaziyo kahle ngoba ugovernment wethu lo kakasiqaiseli kahle njalo asinane-information esiyaziyo ukuthi nge-province ingaba bangazi abantu asebegula kulowo mkhuhlane bangaba bangazi abantu asebefile ngemalaria.
Lithatha nyathelo bani kakhulu nxa lichasisela izakhamizi khona lapho ukuthi ziyenzeni ngalesi sikhathi sodubo lona lolo lwe-COVID-19 ngapha le malaria la isilihlasela libatshelana abantu?
Thina lokhu esilo mbiko owodwa ukuthi abantu babe distance komunye umuntu bangasondelelani njalo begqoka amamaski ngoba la mamaski akhona akatholakali. Siyazama ngendlela zonke ukuthi sithi abantu bezame ukuthi bethunge izimpahla lezi bazame ukuthi bavale umlomo bevale amakhala but esikunanzelelayo ukuthi abantu vele basemuva kakhulu ngike ngathi nginanzelela ngiseflam ngathola ukuthi abantu bayisaba kuphela amapholisa lamasosha ukuthi ngo-3 o'clock basangena ema-town but phandle abantu bazihambela abantu bayenza konke abafuna ukukwenza.
Umnumzana Solani Moyo isakhamuzi seMathebeleland South njalo engumgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 esePlumtree. Kwezemidlalo, inkokheli yamaqembu omdlalo wenguqu ikhuthaza okhekhe ukubana bahlale ezindlini ngalesi sikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso zikahulumende zokuhlala emakhaya emizameni yabo yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izwe leZimbabwe ngelinye lamazwe alaya abantu ukuba behlale ezindlini ukuze kunqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wona odalwa ligciwane le-corona. Lo mlayo udale ukuba kuhle kumiswe zonke inhlelo zemidlalo elizweni njalo umnikazi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Ajax Hotspurs uSiphambaniso Dube uthi ukuqhamuka kwe-corona kuphazamise kakhulu amalungiselelo abo alonyaka.
Hayi, ama-preparations ethu engingakutsho ukuthi aphambanisekile kakhulu njalo silesifiso sokuthi ngabe siyatraina khathesi kumele silandele izinqumo zonke ezithatha ukuthi umkhuhlane lo we-coronavirus uzwe nqabelwe uphele. Njalo ngithi wonke amalunga akade elungiselela ukudlala for i-20 season day asilandeleni izinqumo ezithathayo asingafakini impilo zethu ebunzimeni.
Iqembu le-Ajax Hotspurs liliqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Ukumiswa kwezemidlalo lokhu sekudale ukuba abantwana betholakale bedlala imidlalo ye-TNA ezitaladeni kungakhathalekile lokuba bengazifaka engozini yokubanjwa umkhuhlane. Umnikazi weqembu le-Sunrise elidlala kusigaba sika-Division 3 uCornelius Gumbo uthi abazali kumele bengavumeli abantwana ukudlalela phandle.
Esikucelayo esikuxwayisayo kakhulu wona sihlaleni ezindlini njengokutsho ngoba ukhokheli akusikho ukuthi be kuthiwa kwenzakala i-America khona le kuphela but kungathinta ubani lobani. Kubalulekile kakhulu ukuthi-ke thina-ke njengabazali sisaxwayiseka kakhulu ngokudlalela phandle. Magetsi silawo bayazibukelela abakubukelayo kumamuvi lawo kungabadaka ye kodwa esikucelayo shuwa ukuthi kababekezele bayaqinisele bahlale ezindlini.
Umnikazi weqembu le-Golden White eliselokitshini lemagwegwe uKhotsonari uthi okhekhe kumele bakunanzelele ukuba ngokuphuma besiyadlala phandle bafaka imndeni yabo engozini.
Bantwana bantwana, dlalani ezindlini, lingaphongi ukudlala ibhola lenu phandle. Thatha ibhola lakho lephepha elincane udlalele endlini, ungazodlalela phandle ngoba impilo iqala kuwe njalo iphela kuwe. Xa ufuna ukuthi iqale kuhle iqhubeke phambili, dlalele endlini, gcina impilo yakho ungaze wahotsha umkhuhlane phandle ubuya lawo ngkhaya uzothelela abazali ngoba uzasala usiyintandalo. Laye lowo khotsha wabe kuncedisa empilweni, engaba ngukhotsha wangaphi, laye uzabe usumthelele uyabe ngasekho, so sonke isizwe sizaphela.
Ilizwe leZimbabwe linayo ukuba iningi labantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu kusukela mhla zingamajumi amathathu kunyanga kaMbimbitho kusiyafika mhla zilitshumi lathoba munomunye kunyanga kaMabasa. Lesi sikhathi siphinde sengezwa ngamaviki amabili ngoba inani labantu asebetholakale belegciwane liyala lokhu likhuphuka elizweni. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje silabaculi abathathu abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele South Africa asebethule ingoma ezixwayisa uzulu ngegciwane le-coronavirus. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa. Indlizane kamabonakude wengoma ye-coronavirus eculwe ngumculi kamasikhandi oludumo usebenzana nomqolo odume ngelithi Mehlo kaZulu. Akahambi yedwa uMehlo kaZulu uphelekezelwa imbongi yezimbongi uBongani Ncube.
Corona you are chorus, corona you are vandalizing virus, a vicious and viral virus, a vampire like virus, sucking our blood every night, taking our breath beat by beat. Lord, have a mercy. Until the virus vanishes, until we get vaccination, let's be on vanguard. Lord, Lord, Lord.
Umajozi qeda kusemnandi uthando ngwenya. Layo sethule eyakhe ingoma esithi Lumbuqazwe usedethe umuntu wonke wamuthi choko ezindlini. Ke usizi ukuthi lokhu sekubangele indlala lokuhlupheka okukhulu.
Soyithola kanjani sehlele ezindlini? Soyithola kanjani sehlele ezindlini? Sifuna imali yephepha nekoroni yasiqeda. Sifuna imali.
Kanti ke lo mculi weJova Chova ivumba ungabuto voko leqembu lakhe lenkayi Messengers labo sebekwatshe etshisayo e-COVID-19 besithi Thixo sithethelele. Unqabuto uthi bathe baxwayise njengoba sekungene inyoka endlini.
Bengifuna ukubafaka ethembeni lokuthi hayi nje konke okwenzakalayo ngaphansi kukaThixo kuzodlula. Okwethu esingakwenza asiqinene emthandazweni.
UMajozi laye ubetha zwilinye.
Kufanele sihlale ezindlini ukuze siphephe. Ngakho nje siculele ngoma ukuthi sihlale ezindlini, siyafa ukuhlala ezindlini, akuhlaleke ezindlini.
Kanti uMehlo kaZulu uthi injongo esemqoka ukuthi umuntu wonke aphephe.
Indaba ye-coronavirus ikhona iyaphila, abantu abalandele yonke imigomo abayitshelwa ngohulumene ukuze sihlale siphephile.
Bonke abaculi laba bathi thintana labo uzitholele ingoma zabo lezi ezahlala zikukhumbuza ukuthi uzivikele kuleli gciwane. Siphuma ke enkundleni ngale enkayi Messengers bencengela umhlaba enkosini. Melestro 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ngakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Yimibiko emibili ethu lwelugatsha lwezempilakahle iveza inombolo ezimbili lenani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 owakuqala ophume izolo ubusithi 29 kodwa ke ophume namhlanje ubusithi 28. Yindwendwe siqhubekela phambili emabhanga emadolobheni amaningi elizwe ngesikhathi eleZimbabwe liphansi kweziqondiso zikahulumende zokulaya abantu ukuthi bahlale emakhaya eze-lockdown. Kuwoza Friday lamhlanje besilabaculi abathathu abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele South Africa abethule ingoma ezigxwayisa uZulu ngegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulo lamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempela sonto elichukela. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.